Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 17 kuzivandlela 2021 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umemetheka okwethusayo umkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe. Ukulabo somabhizimusi abakhala ngokuswela incwadi zokuvula amafektali.
Lapha kuvaliwe lapha kuthiwa si-apply izincwadi ziye ku-eHarare.
Abantu abaningi bathi bathole nzima ngesikhathi ilizwe livalwe ngci kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Isimo sibucayi ebantwini abaningi njengabantu esizisebenzayo.
Sokusele insukwana ukuba kugcotshwe umongameli omutsha kwele Melika kulabalandeli bakamongameli Donald Trump. Ukubika ukuthi bafuna ukuhlasela isigodlo seMelika.
Kumele abantu bafunde ukuvuma impumela yokhetho.
Salethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulabantu abafika phose amajumi amabili 17 abakulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Wathi abedlula amakhulu ayisikhombisa 772 batholakale belegciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ophethe njalo uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle ephika imibiko ethi izibhedlela elizweni sezigcwele izigulane. UChiwenga wedule umbiko lo esithi kulabanye abantu abaloba amanga ngokwenzakala ezibhedlela elizweni leZimbabwe. Kusukela ngombimbitho onyakenye abantu abahlolwa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19 sebefika phose inkulungwane ezingamachumi amathathu 236,881. Uhlangothi lolu luthi kunani leli sokwabhubha abafika amakhulu ayisikhombisa 683 waphepha abedlula inkulungwane ezilijumi lanhlanu lengxenye 15,872. Okwamanje eleZimbabwe selilamaviki amabili liphansi kohlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-COVID-19 lockdown kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Bayakhala abalamabhizimusi ngokudinga incwadi zokuqhuba imisebenzi yabo. Bathi incwadi lezi zitholakala eHarare kuphela. Sixoxe lomunye wabosomabhizimusi uMnumzana Dabengwa Zizika osehlala kwinkampani yakhe emelele incwadi yokuthi avule ibhizimusi yakhe kubulawayo.
Lapha ku-George Slundi kaKubulawayo siyenza ngama-fridge, refrigeration and air conditioning.
Yes, zokuthiwa kuvaliwe ngqi khonapho kuhamba njani?
Lapha kuvaliwe lapha kuthiwa si-apply izincwadi ziye ku-eHarare ukuthi bezame ukuthi besilungisele ukuthi sibe sivula sincedise ngoba thina sikuma-essential ngoba sincedise ama-hotels avulile i-tourism. So they need us, la ma supermarket, they need a refrigeration system. So si valile kwathiwa si apply le to Harare, but si lapha kuBulawayo.
So bathi indaba bengalinika incwadi leso?
Yikho ngisithi bathi si apply le eHarare. EHarare yeza siphendule isinike izincwadi zona lezi. So ngingazi iproblem ukuthi why zingayenzelwa khona pha kuBulawayo ngoba wonke 10 provinces ziyenzelwa eHarare.
Kukhanya kuyahlupha khonokho. Pho alibhadali imali kumbe liyabhadala? Likwenza njalo konke khonoko.
Hayi lapho kuthiwa siyebhadala khona sibe lokuyi-receipt esiya ku-attacha khona esibhadala khona imali ezwayo sibile ukuthi si-apply ukuthi bethatha ama-application ethu.
Kuthiwa imalini njalo ngobani bolako?
Kuyadiphenda bathi khona kuyadiphenda ukuthi ulama-workers amangaki balokuyi-percentage abakuthathayo khonapha abasebe-calculator mina mbhadala about 5,000. RTGS.
Abantu benza njani i-social distancing kule nkinga zonke lezi?
Makunje belandela i-social distance like ama-companies ayabe labantu abaningi. For now, I think they must reduce the number of workers like in a supermarket. They must reduce the number lwabantu abangenayo bekwanisa ukuba manager. Bengabe baningi endaweni but manje silohlupho ngamabhasi. Amabhasi ayalokhu ethwala abantu kuphela ozuko labo ayagcwalisa wona lawo amabhasi kuthiwa ethwala abantu ayebegcwele.
So wena khonapho-ke izisebenzi zakho zime njani? Zingaphi njalo nxa zingekho emsebenzini pho zidlani?
Ziyakhala kakhulu zifona lazo daily ukuthi incwadi ayikabuyini ngoba endlini akusahlaleki indlala. Inyanga sesiyaphela labo bafuze bebhajele ama-renters. I-renters zimanga mphathi ngoba inyanga iphela ama rentals ama shop afunakala ama salaries abantu afunakala lesikolo lazo bafundisa online bafuna ama school fees abo lawo ngama email bayathumela zikunje kanje
so singathi wena kumele wena uhlawule malini xa sikhangela rent konapho njalo lokuthi uholisa abantu laba imalini ngenyanga
ye laba ubakhola ngama ngezinyanga nyanga lama rentals akhona hayi ngezinkulungwane sibili ziyabiza
Manje
hey, sizazama ukuthi sizwe ukuthi sizakhulumisana labo njani ngoba kwenye ishopu sengiyikhiphile impahla zami ngoba ngibona ukuthi irenti yabiza ndimaza.
Umnumzana Jabengozizia ngusomabhizimusi wakobulawayo. Sixoxe laye ephandle kwebhizimusi yakhe edolobheni leli. Kaselelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphatha amandla zikahulumende. Kusenjalo abantu abaningi abahlala kobulawayo bathi bathwele nzima ngenxa yohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye wabahluphekayo ngumnumzana Nhlanhla Mkhwananzi ohlala enkulumane.
Isimo sibucayi ebantwini abaningi njengabantu esizisebenzayo ukuthi sizaphila kanjani, ukuthi sizokwenza kanjani ngoba ama-shops evalile singasakwanisa ukuthi sithengise. Abantu abaningi vele ngabantu abazisebenzayo. Ihulumende ngabe yakukhangela khonokho ukuthi ama-shops yebo kavule kodwa i-social distancing ayenziwe. Amaphoyisa ehambe ekhangela ukuthi i-social distancing iyenziwe kodwa abantu bezisebenza.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Faith Chuma ohlala eNketa 7.
Abantu abaningi siyazisebenza. So nxa abantu siku-lockdown so kuba nzima ukuthi imuli ziphile ngoba abantu bathengisa izinto ezichiyachiyeneyo ukuze bakhone ubhadala amarenti lokuthenga ukudla kwabantwana lento ezinjalo. Two, abantwana kabaye esikolo and abaningi sokwenza ukuthi abantwana bagcine betshona bebhema imbanje abafana amankazana vele akusaqedakala abaningi sebazithwala. So ukuthi noma izikolo zingavulwa ukuthi babuyele ezikolo abantwana abaningi abasoze bakukwanise.
Umnumzana Khulekani Ndlovu ohlala ePhumula uthi abantu abaningi bahlutshwa ukuswelakala kwamanzi ngesikhathi bevale ezindlini kusenzelwa ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19.
Hayi, COVID isithwale senzima sibili. Okunye nje ukuhluphayo indaba intuduko lwamanzi nolokuthi akulamanzi khopha ngesikhathi kumele sisanitize lezi bhorane zakhona ziyafa. Indlanga lonke usesibhoraneni ufuwelela amanzi isikhathi se-carefip sesikwana lokhu ungathola amanzi sungahlangana namasosha kube ngokunye.
Unkosikazi Gertrude Moyo ohlala elobhengula uthi zitholakala nzima incwadi zokuhamba endaweni ezichiyeneyo.
Indaba yencwadi lezi zokuhamba isithwali senzima lanxa sivelele ludubo oluqondileyo kunzima vele ukuthi uzuthole usizo masinyane ngendaba yokuthi uhlupho lwakho labe luphuthuma. Uyahamba ku-local police station bafike bakujikelele lale uvele kungacaci ukuthi kanti vele usizo uzaluthola ngaphi ngoba nomela kuncedise.
Abezempilakahle baqhubekela phambili becebisa uzulu ukuba alandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Udokotela Rogers Magigo uthi kuyanceda kakhulu ukulandela iziqondiso ezethulwa yinhlanganiso ye-World Health Organization.
Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ama-rules e-social distancing noma singaze sibe kuma-circumstances anzima ngenxa yokuthi awukwazi umuntu oseceleni kwakho ukuthi ingabe menjani. Hlala usanitize izandla zakho njalo imask yakho ivale umlomo lamakhala.
Kusenjalo, iphephandaba le-Sunday Mail libika ukuba inkampani ye-Closed Clinical Diagnostics Lab ithengisa okungekho emthethweni incwadi zabafuna ukuya kwamanye amazwe eziveza isimo sabo ngomkhuhlane we-COVID-19. Iphephandaba leli libika ukuthi incwadi eyodwa ithengiswa ngamadola eMelika afika $45, i-$45. Kubikwa ukuba omunye wabaqondisi benkampani le ngudokotela Obadaya Moyo owayephethe uhlangothi lwezempilakahle. Waxotshwa kuhulumende esetheswa icala lokulobelana isivumelwano okungekho emthethweni leyinye ikampani okwakumele ithenge imitshina lokunye okuphathelene lomkhuhlane we-COVID-19. Kasenelisanga ukukhuluma lomoyo leziphathamandla zenkampani le akade bengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sokusele insuku ezimbili ukuthi kugcotshwe umnumzana Joseph Biden ukuba abe ngumongameli wakwelemelika kulandela ukuphika kukamongameli Donald Trump ukuba wanqotshwa kukhetho olwenziwa ngolwezinyakenje. UTrump osezadweliswa lidale lesenethi icala lokutshotshozela abalandeli bakhe ukuba bangene edale leCongress ngenkani mhlaka 6 Zibandlela lamanye. Kubikwa ukuba uzasuka esigodlweni sikamongameli eWhite House ngosuku kugcotshwa uBiden. Ufisa ukuba avaleliswe ngamasotsha athi kumele afole eveza ukumhlonipha. Abalandela ezombusazwe bathi ufuna umhlaba wonke jikelele ubuke aza kwenza ukhohlwa kancane ngokugcotshwa kukaBiden. Okwamanje kulamasotsha afika inkulungwane ezingamathumi amabili lanhlanu, 25,000, avimbe phakathi laphandle kwedala leCongress lezinye indawo eziseduzane lokugcotshwa khona uBiden. Kusatsha ukuba abasekeli bakaTrump abahlomileyo bangaphazamisa umcimbi lo. UTrump usanda kwethula umlayezelo wokuthi uzasekela ukugcotshwa kukaBiden loba engasuze ahambe eCapitol okuza kwenziwa umcimbi wokugcoba umongameli omutsha.
Today I am calling on all Americans to overcome the passions of the moment and join together as one American people. Let us choose to move forward united.
Namhla ngiyacela ukuba liyekele ukuxabana, lidonse ndawonye njengezizalwane zakwele Melika. Siza kunqoba konke lokhu njengalokhu esijayele ukwenza.
Baningi abantu eZimbabwe abalandela ukwenzakala eMelika. Omunye wabo umnumzana Joseph Chuma oke wamela iphelandaba mpuphuma edale lephalamende ekubandla leZANU-PF.
Kumele abantu bafunde ukuvuma impumela yokhetho noma ingahambanga ngendlela wena obufuna ubana ihambe ngayo. Yiyo ke idemokrasi leyo. Hatshi ukubana nxa kungahambanga ngendlela yami akuqondanga, akulunganga. Lokho yiko oyabe sokutshengisela ukubana umuntu uyabe ungumuntu othanda ubana into yonke ihambe ngendlela yakho, ungumuntu abathi ngesiNgisi o-selfish. Konokwana akwakhi lizwe, akwakhi simo. Kodwa kuyatshengisa kubana ungumuntu ongasoze wafa wathembekala ngendlela epheleleyo.
Omunye njalo olandela kudaba lolu ngumnumzana Sikhumbuzo Mlalazi, umsekeli kaTrump.
Siyakubona ukuxokozela kweMelika. Melika izwe bevele lona lithi lihamba phambili ngendaba yedemokrasi. Kodwa ke thina namhlanje kuyabonisa ukuthi anywhere on planet i-democracy can be tested. Ingatestwa i-democracy ngendlela ehlukile. Sibonile amasocha selale endlini nakwezama Senate houses eMelika begade khonoko ukuthi this was a disputed election. So iMelika namhlanje kumele ifunde ikakhulu izwe elifana ne-Africa. Ngo-Africa yizwe nje eliyadividwa yibo lama-Americans abantu bamhlophe. Sithi izwe lakithi le-Africa ngabe nathi liyabona ukuthi ayikho nje into esingatshona sikhuluma ngayo e-America. Ngesintu kuthiwa yomdena engenwa.
Abantu eMelika sebethwele amehlo bemelele ukubona okuzakwenzakala ngolwesithathu kugcotshwa uBiden. Amabutho amapolisa ensitha labanye abezomvikela sebegcwele ezigodlweni zezabelo zonke kusenzelwa ukuvimba abalandeli bakaTrump abalakho ukuhlasela ngezikhali. UTrump uthi ukhetho lwebiwa libandla lamademokrats. Akula bufakazi obusekela okukhulunywa nguTrump. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unkosikazi Kamala Harris ozangena esikhundleni somsekeli kamongameli ngolwesithathu uzafungiswa ukuba angene ehofisini le Nkosikazi Sonia Sotomayor okudale le Supreme Court. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezilikhulu 95 million asebetholakale begciwane le-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Isibhedlela lesi sithi abedlula izigidi ezimbili sebabhubha. Inhlanganiso ye-Center for Disease Control kuzwekazi le-Africa ithi sokulabantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million asebetholakale bele COVID-19 wabhubha abafika phose inkulungwane ezilikhulu 78,351. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa loNkosazana Cynthia Dube oyingcwethi kwezamasiko esintu. Lapha-ke sixoxa ngokukhuliswa kwabantwana. Madube, siyakwamukela kuhlelo.
Salibonani, thakazo muhle, mahlaba ezulu. Sizwe sikaLobhengula, sizwe sikaMambo, bantwana benhlabathi. Ngithi ngiyalibingelela olubingelelayo nguCynthia wazakala njengoMadube, kodwa ngumamzila akawulandelwa uMagasela, intombi emhlophe, ngaboma abanye bebahlophe ngokudalwa. Engikucelayo yikubana asifundiseni abantwabethu inhlonipho esakhuliswa ngayo thina. Ngiyazi umthakazi wakhuliswa ngenhlonipho enkulu. Aba from 70s kusiya phansi sakhuliswa ngenhlonipho thina. Sasikwazi ukuthi umuntu omdala uyahlonitshwa, kungakhathalekile umzali wakho kumbe kakusimzali wakho. Sasibahlonipha thina, wayekutshaya uma ekuthwela uganga, kungabi indaba zalokho, ungeke ufike ubike nasekhaya. Kodwa namhlanje isizwe sincane sikhwela sizehlela phezu kwabadala, sikhwela sizehlela phezu kwama-leaders abakhokheli bethu, sikhwela sizehlela la kubana ngubani. Kambe i-social media angivumi.
Madube, umntwana ukhuliswa njani njengoba umhlaba ume kanje?
Umntwana indlela omkhulise ngayo ekhaya yiyo aphila ngayo. Yebo balutshwana abaphambukayo, kodwa kunzima ukuthi umntwana aphume endleleni wena omkhulise ngayo mzali. Yikho ngithi angisola i-social media, ngisola thina njengabazali. Sibakhulisa njani abantwabethu? Ngo-bundle of joy. Namhlanje nje ngimkhuza angitshele engakudla ngendlala. Namhlanje ngimtshaya agijime aye ngibophisa. Komthwakazi asikuvumi lo, asikuvumi komthwakazi.
Amasiko phela Madube asabalele, manje kumele kwenziweni?
Abakomthwakazi bakhuliswa ngenhlonipho, bahlonipha abazali babo, ababazalayo, abazali babo abangabazaliyo. Wonke umuntu sikhule sikwazi ukuthi ngumzali thina. Ngakho-ke bathwakazi abahle, asikhuliseni abantwana ngendlela esiza ijabulela lamasebe khulile abangisuze baphambuke kiyo. IBhayibheli lithi hlonipha uyihlo lonyoko ukuze insuku zakho zande. Libuye futhi kuzaga lithi khulisa umntwana ngendlela azathi esekhulile angaphumi kiyo. Singakhali badala kusasa abantwana amasebe mosha ngoba sehlulekile thina. Asikhuliseni abantwana ngenhlonipho. Isiko kalibuyele esikweni, abantwana kababuyele enhlonipheni. Njalo singavumeli ukuthathelwa amalungelo ethu singabazali ngabantwana ngoba kuthiwa siyabotshwa. Umntanami ngowama, so mntana epolisi. Asikhuliseni abantwabethu ukuthi singabi lamahloni kusasa ngabo. Ngiyabonga.
Namhla besixoxa loNkosazana Cynthia Dube, ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ubusihlwa. Ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi ibilani kuleli viki ledlulileyo.
Usiphatheleni namhlanje?
Ufuna ukukhangela amandla elizwi likaNkulunkulu empilweni zethu. Mbala lapha kumaHubo 107 ivesi ka-20. Ithi yona yathumela ilizwi layo yabasilisa yabakhulula ekubhujisweni. Ngiyakwazi ukuthi kathesi ngesikhathi se-COVID bakhona abangezwa kuhle emzimbeni. Ngifuna ukukhuthaza namhlanje. Ngiyakwazi ukuthi abantu bebenikana amacebo, abanye besithi hayi ubofutha ubowenza lokhu lalokhuyana, abanye njalo besiyabona udokotela. Singaqhubekela phambili senza konke, kodwa nanku lapha omunye umuthi oqakathekileyo, ilizwi likaNkulunkulu. Ngibale lapha kuSalm 107 ivesi 20. Ithi yona wathumela ilizwi lakhe wabasilisa.
wabakhulula ekubhujisweni. Kuthi ukuthi uNkulunkulu ilizwi lakhe lele silalo esilibalayo emabandleni, nxa ilizwi likaNkulunkulu ulibala kumbe usizwa omunye umuntu elibala elithumayela, liletha ukuphiliswa, liletha ukusiliswa, liletha inguquko emzimbeni yethu lasemphefumulweni wethu. Abantu abaningi nxa sikhangela ilizwi likaNkulunkulu sijayele ukubona amandla alo nxa iguqula umphefumulo womuntu. Yikho kokuqala umsebenzi ilizwi likaNkulunkulu eliwenzayo. Kodwa kulento yesibili ilizwi likaNkulunkulu elimsebenzi eliwenzayo nxa lisiza kithi, lokho kwesibili kho engifuna ukugxila kikho namhlanje kho engikhuluma ngakho, ukuphiliswa komzimba. Singakhangela ku-Isaiah 53. U-Isaiah uyachasisa kabanzi uthi yena lapho uJesu elenga esiphambanweni wayethwele izono zethu zonke, kodwa kwesibili wayethwele yonke imikhuhlane yethu. Ebese sithi yena u-Isaiah ngemidwa yakhe siyaphiliswa. UJesu kuthi ukuthi ukutshaya kwakhe bathi bona abembali ngemuva lapha etshaya khona kwaso kunjengomfolo lapha umuntu ade lima khona. Ngakho ke ilizwi likaNkulunkulu lithi lona uJesu elenge esiphambanweni elezilonda, ngezilonda zona ziyana uJesu azitholayo yizo ezaletha ukuphiliswa lokusiliswa kwethu. Kuthi ukuthi nxa ngakukhangela alindlela wena wasiliswa 2000 years ago lapho uJesu ethwele izono zakho, lapho uJesu ethwele ubuhlungu bakho. Kuthi ukuthi layona iCOVID-19 wayithwala njalo uyakwazi ukuphilisa. Ulwazi olwaziwa ngabodokotela ukusilisa kuvela kuNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu ngamandla akhe angake sachasisa uyabuya njalo phansi yena afika asilise umuntu, umuntu aphile. Ilizwi lakhe liyakhuluma kuJakobe lithi lona nxa ukhona na ugulayo phakathi kwenu, biza abadala bebandla bembeka izandla, umkhuleko wokholo uzamphilisa. Kuthi ukuthi uNkulunkulu ubekile elizwini lakhe ukuthi uyasenzela zonke ezinye izinto, kodwa into eqakathekile asenzela yona yokusiphilisa. Ngiyakhumbula lwana umama owayelomkhuhlane wokopha, ilizwi likaNkulunkulu lithi wathatha imali yakhe yonke yaya ezinyangeni, yaya kubodokotela, yenza yonke into ongayicabanga uzaphile kodwa akazange akuthole. Kodwa wathi lapho ebona uJesu wathinta-ke ilembu uJesu ayeligqokile, izembatho zikaJesu, wathola-ke ukuphiliswa, amandla kaJesu akhululeka abemsilisa ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyasilisa abantu bakhe.
Akuyiphethe mfundisi.
Funa ukuthandazela wonke umuntu ongezwa kuhle, wena onzwayo kathesi kumagagasi lawa, yathandaza ngegama likaJesu ukuba lumkhuhlane ongabe ukubambile kumbe isifuba kumbe yi-COVID, namhlanje siyathandaza ngegama likaJesu, thola ukuphiliswa, thola ukusiliswa, usukume lapho lele khona ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Lengale tshona njani mthokazo omuhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje, igama nguMike Hobe. Namhla kuhlelo siloma Wiza, umculi womdumo weKwaito wakobulawayo. Sixoxa ngengoma yakhe ephume ngoDisemba engaphansi kwesihloko esithi 21. Asizweni ingoma le ngamafishane bese sixoxa loma Wiza. Ngelubono 21, u 2021, ingoma kaMawiza 21. Mawiza ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi mayelana ngale ngoma.
U-21 ingoma yami ephume last year ngo-December, ingoma ebengisebenza lomuyi uKelvin lapho ebesikhuluma ngokuthi sifuna ukubona u-2021. Sonke siyazi ukuthi u-2020 has been a hectic year, so ingoma nje artist motivator sikhangelele u-2021 ukuthi u-2021 yena ube ngomnyaka ohlukene lo-2020.
And like Kelvin, I guess I think I'm going to 2021. RIP Kelvin. Mawiza, uyasho ukuthi belikhangelela ukumotivate abantu. Wonke umuntu olalela le ngoma, kukhona na okumele akufunde?
Uningi ongakufunda ngengoma le 2021. I-COVID-19 isifundisile ukuqakatheka kwempilo, ukuthi njengabatsha kuqakathekile njalo ukuthi si-appreciate i-life. Isifundisile njalo ukuqakatheka kokuthi sibe sijekhana njengabasakhulayo, sijekhana sizimuli singabangane. Into ebesizicabanga sibhala ingoma le 2021.
Hayi, siyakuzwa Mawisa, wothi ngikubamba umlomo kancane. Zulukandaba, asizweni ingoma ka Mawisa
ku-21.
Elu bonu 2021 ingoma eka Mawiza. Mawiza ukhangela ukwethulela uZulu ingoma ezintsha na kulomnyaka.
Sengisebenza i-album yami yesibili Ulast Number 2. Last year umnyaka uqala bengikhiphe i-album yami yokuqala Ulast Number. So siku-lockdown lapho ngijoyine studio, ngizama ukupheka idlalade elingcono, ngizama ukupheka idlalade elifundisayo. So ngingathi ya uZulu ekhangelele i-album kubo mid-year.
Isikhathi sesesidliwe ngumangoyi, gqiba ingxoxo, phosela amazwi akho okucela.
Abafisa ukundandela or ukulalela ingoma zami, ingoma zami zikhona ku-iTunes, zikhona ku-Spotify, zikhona ku-Amazon, la ku-YouTube ama-videos akhona, ku-Twitter it's @MawizaZim, ku-Instagram it's @MawizaZim, ku-Facebook nguMawizaZim.
Silukandaba, sithanda ukubonga uMawiza ngokungena kuhlelo, Mr. Mkhulumi Sikhiwa ngevenekula. Silukandaba, silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo kuhlelo lwabatsha lwe-The Connection ngolwesibili, lapho sikhangela okwenzakalayo elizweni okumayelana ngokumemetheka kwegciwane le-coronavirus olevalisayo. Ngenjabulo, igama lami nguMaikoke, mthwakazi omuhle, zimpapho omuhle, sohlangana ngolwesibili. Bye bye!
A smokehouse, a cafe, a hut, a display, a vista, a cricket, a shisha, colin, copelin, la same so very teacher. Ow!
Mike Wobe. Singa akribi uhlelo lwamhlanje wothi sikhangele ebeselazo. Umemetheka okwethusayo umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Ulabo somabhizimusi abakhala ngokuswela incwadi zokuvula amafektali. Abantu abaningi bathi bathule nzima ngesikhathi ilizwe livalwe ngci kusenzelwa ukuvimba umemetheka kwegciwane le-COVID-19. Sokusele insukwana ukuba kugcotshwe umongameli omutsha kule Melika kulabalandeli bakamongameli Donald Trump ukubikwa ukuthi bafuna ukuhlasela isigodlo seMelika. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje Oliver Lelisayo ngo-Kips Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.